Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Situation yenkomo eGwanda inzima, inkomo zicakile ziyafa, zifela phakathi komuzi, ijana abusekho gangeni, sezibuya phakathi kwedolobha zamabizwe phakathi.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo ole agritex luthi sokufe inkomo ezidlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala.
Omama obebeka iqiniso etafuleni engela ukuthi abantu bazakuyini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokeli babantu babe ngabantu abaqotho.
Kasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla le-MDC Alliance wasephuma kulo esesiya kuZANU-PF. Izakhamizi zemzingwane zikhala ngokuphelelwa izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele China emba igolide kulumango. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima kanye lokufuya olwe Agricultural Extension Services iAgritex luthi sokufe inkomo ezedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala lonyaka. UAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi ezifuywa kugatsha lukarhulumente ole-agritex ezantsi emandebeleni umnumzana atishke mtshema uthi inkomo ezedlula kancane inkulungwane ezilitshumi 10,134 sezicubile esabelweni lesi okulesomiso esisabekayo. Umtshema uthi iziqinti ezile nkomo eziningi ezifileyo zigoqele seGwanda, insiza, Matobo, Bulilima kanye leMangwe. Umnumzana Obert Jiri umabhalane omkhulu wohlangothi lukarhulumente olubona ngezokulima lezifuyo watshela ikomiti ekhangelane lesomiso lesi e-Drought Action Committee mhlaka 19 ngompandula uthi kule nkomo ezifika phose enkulungwane 900 ezacuba kuviki eyodwa ekuqaleni kwenyanga le esabelweni lesi. Wabi kanjalo ukuthi kwacuba inkomo ezizinkulungwane ezintathu lengxenye 3500 esabelweni lesi kusukela ngohlangula lonyaka usiyafika kumpandula. Wathi inkomo zasezicuba ngobuningi bazo ngompandula njalo kwakukhangelwe lokuba liza kukhuphuka inani lezicuba ngeviki. Kule nkomo ezedlula amakhulu ayisithupha 660,000 esabelweni seMatabeleland South. Urhulumente uthi uzama ukuhlenga inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ezibhekane lokuswelakala kwamadlelo lamanzi elizweni lonke. Usobhuku ematshetsheni umnumzana Lovemore Ndlovu uthi isimo sibi kakhulu lonyaka kuwadwane eGwanda North.
Ongazalwayo sende 55 years esigcweleyo angazeli imibone sesimeni esinje. Kunje sivuka ekuseni sizolinda izifuyo zibuye sibondize nganatha ngapi ngoba vele ziyabanjelwa.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Albert Ndiweni oyisakhamuzi kuward 14 eKezi wathi lo nyaka iningi lizavala izibaya.
Uyazi okulapha kuyesabeka, akusela lutho lapha, lapha kula lutho sibili. Nxa kungaphambanisa kuphuze ukuthi likhize, abantu bazavala izibaya, bazavala.
Iinkomo ezisemaphandleni angaphansi kwedolobho leGwanda sezicubele edolobheni esezidinga khona amadlelo. Siqoqele lo kansila waleli dolobho umnumzana Wellington Nare.
situation yenkomo egwanda inzima inkomo zicakile ziyafa zifela phakathi komuzi lutshana busekho gangeni sezibuya phakathi kwedolobho zamuthi zidle phakathi edolobheni ziningi kakhulu ziyafa inkomo almost each and every day lusizi kakhulu ngisho abaningazi benkomo bavulela inkomo zabo bengafidi izinkomo kumbe kuswelakala kwemali lotshana babusekho lamanzi kunzima kakhulu ziyacuba ziyafa kakhulu phakathi komuzi kubuhlungu kakhulu ngikhuluma nje kulenye nje efike khonapha eduzane.
Lanxa uhulumende ephathisa abafuyi ngesicuba senkomo ukudla lokho kubikwa kunganeli okudala ukuthi ezinye zicube. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Onke waba ngusenetha unkosikazi Lillian Timvios kasekho. UTimvios ubhubhele esibhedlela seHarare ekuseni namuhla. Unkosikazi Timvios obikwa ebesele minyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu lanye 51 wayelilunga lebandla le-MDC Alliance wasengena kwele ZANU-PF ngomnyaka ka-2021. Akukacaci ukuthi ubulewe yini. Abezombusazwe abagoqela ezinye iziphathamandla zebandla le-ZANU-PF lamacele wonke awe-CCC sebethumele amazwi enduduzo kumdeni wakhe. Umnumzana Witness Dube, ilunga le-ZANU-PF owayesebenza lomuyi kusukela kubandla le-MDC, uchazisela usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okunengi ngomufi.
Umuntu esile laye thina abanye sisukela ku-opposition, omama obebeka iqiniso etafuleni engela ukuthi abantu bazakuthini ngalo. Ube ngumama othanda ukuthi abakhokheli babantu babe ngabantu abaqotho. Thina ekade sisebenza la eduze kakhulu uyazibuza ukuthi yipolitishiyeni kumbe umuntu olahlekileyo, ngoba ukusebenza kwakhe ukusebenza kule nhliziyo eqotho ekhangelele ukuthi isizwe sakhiwe. Yikho okubanzi kwakhona kwagcina kusebenza ukuthi labanye abakhokeli abakwezombusazwe mhlawumbe kuhlangothi lwe-opposition kungazwiswana, ngoba umuntu wayengakwanisi ukuthi yena nxa ebona ukuthi into kamhambe ngendlela abe sethula abe sekhothamisa ikhanda ehlule ukuthi akunike umbono. Abaningi abakusandi khonokho izinda kubanja le-ZANU-PF kufinyile ngokuphaa izinda kweso kwahlisa ukuthi abe ngumuntu okhuluma nomkhokheli welizwe lomkhokheli webandla le-ZANU-PF kwele nhliziyo enhle.
Ungathini ngomsebenzi wakhe kusukela kubandla le-MDC liseseyi-MDC kusiya ngaphe sengusenetha laphambili?
Ekusebenzini kwakhe njengosenetha, ngumuntu owayekhangelela ukuphakamisa omama. Ngizananzelela ukuthi umama uTimvios kazange abuye kupolitics ngokufuna angakuthola kupolitics. Ngumuntu owayenamabhizinisi akhe amileyo ezishabane aziwa ngumuntu wonke. Wavela wathi kuya njengoba ngusenetha wayesebenzisa imali yakhe eningi ukuthi ancedise abantu kubandla le-opposition. Ngiyakhumbula kwesinye isikhathi wake waba ngu-chairperson we-Midlands Province. Yebo, ngumama kodwa ukwenelisa kwakhe uyadlula ngisho labo baba. Ngumuntu lwana wokuthi wayengumama kodwa ongambala ufake esikile amadoda amaningi phakathi kwakhe abaningi bengakukwanisi. Ngaleso sikhathi ubaba uLove Momoyo uye ngu-chairperson wonke ujikelele webandla wayengumuntu wayesebenza laye kabanzi e-Midlands nje-ke, ngoba wayenobukhokheli obuqotho obuthandwa ngabantu, obenza ukuthi nxa abantu ebatshela ukuthi izinto bazizenze ngalolu hlobo babengathandabuza.
Lo ngumnumzana Witness Dube, ilunga lebandla le-ZANU-PF obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
The Voice of America, VOA.
Kuqhutshwa umhlangano wokuhlaziya isimo somkhathi owe-Conference of Parties kumbe i-COP29 ongenwe ngabakhokheli abachiyeneyo abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eBaku kwele Azerbaijan. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo zokwenqabela ukuguquka komkhathi i-climate change. umhlangano lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi In Solidarity for a Green World uzahlolisisa osokwenziwe ngokwenqabela ukukhudumala komkhathi imali efunakalayo lokunye okuchiyeneyo. Amazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika akhala ngemali ephansi yokuqhuba inhlelo ezilakho ukwenqabela lolu dubo. Incwadi zithi ukukhudumala komkhathi kukhanya kuyikho okudala ukungani kuhle kwezulu eZimbabwe lakwamanye amazwe achiyeneyo. Umlimi olodumo umnumzana Luthe Mabandla oleplazi eKwekwe eNkabazwe utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kusobala ukuba ukukhudumala komkhathi kudala umonakalo omangalisayo kwezokulima.
Kunzima ukuthi ngitsho kakuhle, but eqinisweni we've experienced climate change esidala ukuthi even izulu kunakwalo kube erratic, then we do not have ama pastures.
Ukuthi la kudala kwakunje yini mnumzana kumbe kathesi kuyakhanya sibili nguquko yankhona?
Hayi, kathesi nguquko sikhanya. Angithi kudala kwakuvele kusazakala ukuthi izulu nxa selisina liyaqalisa 15 October liyana. There was no question about it. But kathesi sizini silokitshintsha, sesikhangelela kathesi ukuthi izulu size silizuze sokuko December, and lingaqalisa ngo-December, mid-December. Come end of January selihambile.
Kubalimi kuJohn konoko wena ngubona kwakho labafuya izinkomo lokunye.
Be kubalimi sokusithuthi sokumele siadapt to the changes ezikhona sibe lendlela zethu ezokuthi silungise ama pastures ethu, like ukuthelezela ama pastures sisebenzisa ama overhead irrigation, you create your own place ozayivula ibe insimu yakho, uhlanyele utshani uthelezele. You also need ukuthi yena during the time yokuvuna nawo ube le stock feed oyivunayo ube nayo, so kuchinela kudala ukuthi inkomo zaziphila of the pastures. Sikathe somele vele zincediswe through and through.
Kodwa kuba nzima kanganani ukuthi likwenze khona ku njengabalimi?
Ya, ama challenges akhona ngokuzananzelela ukuthi ukusifida isifuyo at the end is difficult to recoup ama costs akho. Ngokubana wena uza kufida ngapho ukuthi isifuyo siphile sibe right, but correspondingly ngale ekugcineni kwi-end product ama-consumers, they do not have the wallet to spend so much ekuthengeni inyama. So sesiphonga uyakusuphonga ufida, but ukuthi imali yakho iphenduke ngoba inyama is the last thing on a table, especially asithi ngomnyaka we-drought njengalo nyaka. Awungeke ukuyithwela i-KG yenyama kungela mpuphu endlini, bayamangala abantwana. Ukuthi urikhupha ama-costs akho kuba nzima, but we don't have a choice.
Umnumzana Luthe Mabandla ngumlimi olodumo oleplazi eNkabazwe obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseKwekwe. Izakhamizi ze-Iris Fell esigabeni seUmzingwane esabelweni seMathebeleland South zikhala ezimathonsi ngokulahlekelwa izifuyo ezifela emagodini agejwa inkampani ye-Chinese Lee Private Limited, yona emba igolide kumfula uMzingwane. Zithi sokuwele inkomo ezifika ikhulu lonyaka emagodini la, njalo inkampani le isichaphaze lumfula lokunye okuphathelane lezemvelo endaweni le. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi zithi inkampani le iphosela insalela yokwenjiweyo okule mithi ebulalayo emfuleni lo. Mnumzana Mjikwane Nkomo obezama ukuhlenga inkomo ewele egodini eliphandwe yi-Chinese Lee Private Limited uthi kube okwenzakala endaweni le.
Utsho uthi lo kungene khonapha ngesonto khona ibonakala izolo ntambama, so sesizama ukuthi siyigebhe siyikhiphe, but sokuhlala impukaniso sovele sokuyisitsho ukuthi isiyakufa. Sezingu-8 ezame sesifile, zizodinga amanzi manje. Lapha sihlangana lesilayimu samachina, amachina etsheketsha khonapha, sokulesikhathi etsheketsha khona.
Baningi asebefelwe izinkomo eziwele emgodini. Umnumzana Phumlani Dube usefelwe ngezinhlanu.
Sizilande ukukhazimula lokhuyana okuyabe kukhona, ndizabe zibona ngathi ngamanzi mayiphezulu edundulwini.
Esinye njalo sakamizi umnumzana Phineas Thole waphelelwa isibaya. Uthi uhulumende ubalahlile ngokuvumela abadabuke kwele China ukuthi bembe igolide emfuleni uMzingwane.
Nxa begebha lapha bona besithi belezincwadi zikahulumende kabagebhe phela bekhipha idoti yabo ne-islime yabo bayeyifaka ngaphandle komfula kulezindunga lezindunga ume ukuthi ngabe bagqiba kizwe kodwa bona ngenxa yokuthi balama-powers from government bazenzela umathanda.
Abamele ikambali le bathi abazange bachiye imigodi evulekileyo ngoba eyabo bayivala. Ngakho ke ukufa kwenkomo akusomlando wenkampani yabo. Baphinde bathi balamaphepha wemba igolide kulindawo njalo banika abaphathi besigaba lesi imali ukuthi isebenze ikhululekile. Mnumzana Meluleki Moyo osebenzela inkampani ye-Lee Gold Mining Private Limited uyafakaza lokho.
Kule mali abayiphiwayo kubatshona isigojo sabo. UmChina nelo wakhonapho wasekhuluma ukuthi sesizosebenza saligebhela enye ibhoholi yesi-2. Imali abayiphiwa kule 2400 eyanikezwa ukansila wayisayinela kule mali eyakhitshwayo ekavillage 6 besithi bafuna isola system kula ma-pictures aphumayo besemukela leyo mali layo bayisayinela futhi.
Kodwa usobhuka umbuso nyoni uyakuphika okukhulunywa ngumoyo.
Bakhona abayiniwayo kodwa thina amalokiza ivillage zethu zonke azange kuzinika imali yangako akukhanya ukuthi kuyanga
njalo kuningi esesakwenzayo sicela.
Ukhansila kaward 13 yaresville umnumzana Jabulani Makhala okuthi wathatha imali yenkampani le uthi ayitholayo yayingeyokulungisa umgodi wamanzi.
Kwakulomunye indoda esasisebenza laye owabo wamachina khona ngale onguye engathi ngisekhansilini ngisenzela ukuthi abantu bami bathi benefit something out of that scheme. Angithi nguye we lezinto zonke. Angithi phela mina imali engikwaziyo ukuthi kukhona basinika yona ngebhole eyi-1 le. Angithi the rest of the money kusho ukuthi undoda lwana nguyokwaziyo ukuthi wenzani ngakhona. Angithi I'm not happy ukubona umfundo njani lami. Yikho usizwa ngikhuluma ngayo nale ndlela. Angithi mina ngathatha ngabuya lapho amaphepha akhona ngilawo ngekhaya 1300 yes for this one esayichaya bayidry and that was the end.
Uyaphambili ukhansela amakhala esithi laye izifuyo zakhe zafela emfuleni okulamagodi lenhlabathi elemithi engaziwayo.
Into eyenzakalayo ukuthi umfula uvele uwonakele bakithi kusukela khona le phezulu mina bengizidinge zami inkomo ngisukela ngayo konke lapho kwagibha khona amachina even some years back. Anti kulelo kuyalo udaka olusofti-softi loliyayo. Inkomi ngakrosa kuphela khona lapho abadlula khona enxa 5 years ago. Nxa ungani kubuthakathaka anti zabe zikhawukela ibhuma leliyana. Ingavele inyathele khona.
Uhulumende weZimbabwe uncobakazi lonyaka umise zonke inkampani zakwele China ezembe igolide emfuleni. Abamakampani yeLee Gold Mine Private Limited labo bathi sibema ukugebha igolide. Umoya uchasisa ngesimo sabo.
Athina ukukhona indawo esiyigebhileyo yena leli ibona uncinyane le. Ngomlaphana. I think he's late 2 months back singasebenzi.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency EMA balile ukukhuluma lesonto 7 loludaba besithi amakampani emba emfuleni amiswa kusebenza nguhulumende. Ngakho-ke akulanto yokuphawula ngodubo olusemfuleni uMzingwane. Yime lesonto 7 igama longeza Jesus Banda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Pravin Jagnauth wakwele Mauritius uthi ibandla lakhe lilakho ukunqotsha kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo. Utshele abezindaba be-AFP ukuba uzamile ukusebenzela uZulu kodwa abantu sebemhlamukele. Kweziphathelane leMelika ngesikhathi umnumzana Donald Trump eseqalile ukubumba uhulumende wakhe, iningi liyazibuza ukuthi kambe uzagcwalisa na izithembiso zakhe lokuthi uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na. Ngakolunye uhlangothi abebandla lamademokrats baqhoba amathambo engqondo ngokunqotshwa kwabo. UVeronica Balderas Iglesias we-VOA News ulobe udaba olulandelayo olwethulwa yimi uNtungameli Nkomo we-Studio 7. Ngemva kokunqoba ngesilinganiso esikhulu, abantu sebemelele ukubona ukuthi umnumzana Trump uzabusa njani. Abasekeli bakhe bakholwa ukuba ngitsho lalabo abangamvotelanga impilo zabo zizathuthuka. Oke wancintisa efuna ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli Osekela uTrump umnumzana Vivek Ramaswamy wethule amazwi alandelayo izolo uhlelo lwe This Week Show emsakazweni we-ABC.
I think a lot of people across the country, even who have bought into, I think, some false narratives about Donald Trump, are going to be pleasantly surprised.
Ngicabanga ukuthi abantu abaningi elizweni ogoqela labo abaxoxoza uTrump bempixa ngodaka bazamangala bebona iholo labo selikhuphukile. Intengo yezinto izakwehla lo mngcele welizwe uzaqiniswa.
UTrump useqalisile ukubumba uhulumende wakhe ngokukhetha unkosikazi Suzy Wiles ukuba ngumqoqi wenhlelo zesigodlo sikamongameli uChief of Staff. UTrump yena oseke waba kulesi sikhundla ngaphambilini ulobe wacaca enkundleni yeTruth Social ngomgqibelo ukuthi kulabantu ababili angasoze abafake ezikhundleni kuhulumende wakhe. Ababili laba ngwake wamela iMelika kumanyana we-United Nations unkosikazi Nikki Haley kanye lowake waba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo bona ababengabaphathi ntambo kuhulumende kaTrump ekungeneni kwakhe embusweni ngo-2017. Kusenjalo kule mibuzo eminengi phezu kokuthi uTrump uzaphindisela ajezise izitha zakhe kwezombusazwe na kanye lalabo asebemvulele amacala emthethwandaba. Ekhuluma emsakazweni we-ABC phezu kwalolu daba uRamaswamy uthe,
I'm going to tell you what Donald Trump has said on this time and again. Success will be our retribution.
Ngizakutshela lokho uDonald Trump asekukhulumile kanengi. Impumelelo yethu yiyo eza kuba yikuphindisela kwethu.
Kulabo ababesekela owancintisa emele ibandla lamademokrasi kukhetho unkosikazi Kamala Harris, lesi yisikhathi sokuhlolisisa okwenzakeleyo. Ilunga ledale lesenethi elizimeleyo umnumzana Bernie Sanders wethule umbono wakhe ngesonto emsakazweni we-CNN kuhlelo lwe-State of the Union.
The working class of this country is angry, and they have a reason to be angry.
Siphila elizweni lapho abantu abaphezulu abakhomba ngophakathi, kodwa abantu abayisilinganiso samajuma esithupha ekhulwini 60% besidla imbuya ngoluthi.
Lanxa encoma impumelelo enziwe nguhulumende kaBiden, uSenator Sanders uthe kusakunengi okumele kwenziwe.
We need an agenda that says to the working class.
Kudingeka uhlelo oluthembisa izisebenzi ukuthi sizabhekana ngqo nalabo abalamandla futhi sakhe umnotho lo uhulumende uzaziqakathekisa. Kodwa ngaphandle kokuthi umise ukusetshenziswa kwemali enengi kwezombusazwe, lokhu akungeke kwenzeke.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzanikeza uTrump intambo zombuso ngokuthula mhlaka 20 ngoZibandlela. UBiden utshayele uTrump ucingo ngeviki edluleyo emenzela amhlophe ngokunqoba kukhetho. Ababili laba bakhangelelwe ukuhlangana eWhite House ngolwesithathu. Lolu daba lulotshwe yintatheli zindaba ye-VOA News uVeronica Balderas Iglesias. Kwezempilakahle namuhla sixoxa ngemikhuhlane etholakala emanzini evame ukuza lezulu. Kubika uBathabile Masuku.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza uzulu ukuthi ananzelele ukumemetheka kwemikhuhlane evame ukwanda ngesikhathi sezulu kubangelwa yikusebenzisa amanzi angcolileyo. Imikhuhlane le igoqela icholera, idysentery kanye le-typhoid. Umongi umnumzana Mbonisi Dube uchaza kabanzi ukuthi kuyini okwenza imikhuhlane le imemetheke.
Lonke ikhaya kumele lithole isambuzi. Xa abantu besebenzisa iganga, ingcengeza yabo abayabe beyitshile izwi lingani yageleza iye emfuleni ibisingcolisa amanzi.
UDube uthi imikhuhlane le iyavikeleka nxa abantu bengazifundisa ukuhlanzeka isikhathi sonke.
Okunye kungasivikela emikhuhlaneni yena letholakala emanzini, ugeza izandla zethu zitshene ngamanzi lesepa. ngoba izandla zethu ziyabamba indawo eziningi ziyakwanisa ukubamba lapho kule mkhuhlane leyo. Okunye okubalulekileyo futhi yikugezisa ukudla, ikakhulu izithelo before sizidla. Then inxa kuyabe kuyukudla okuphekwayo kumele sikupheke kuvuthwe. Njengabo typhoid zikhona ivaccinations zokuthi abantu ungahlaba leyo jekiseni, amathuba okuthi ubambe umkhuhlane lowo abaphansi.
Abahlali bakobulawayo bathi balakho ukugula imikhuhlane ethwalwa ngamanzi ngenxa yengcekeza yabantu egcwele indawo eziningi, okokuthi kungana izulu ilakho ukuhlangana lamanzi anathwa ngabantu. Unkosikazi Melody Sithole, isakhamuzi selokitshini leNketa, uthi basengozini enkulu kakhulu yokugula ngesimo esibi ezindlini.
Sikhangela ukuthi besikhala ngamasuwa izulu lingakani. Khathesi ubuhlungu obuzaba khona yikuthi ngokuswelakala kwamanzi abantu sebezadanela emanzini ezulu amileyo. Ukugeza lokunye okwenzakalayo nje kuzabe sokusebenzisa amanzi ona lawo abe yingcekeza, kumemetheke imikhuhlane futhi kakhulu. Okunye kukhona esikunanzelayo ukuthi amasuwa agelezela esiya esikotsho. Esikotshweni esisebenzisa amabhoro nalawa indawo zokulokungayiziwa makade kungamachili kade ahandade siphephela kikho. Fo-ke asazi ukuthi kungenziwa mizamo bani ukuthi sivikeleke.
Umnumzana Nqobile Ndlovu, isakhamuzi seNketa, uthi abantwana yibo abasengozini yokumemethekisa imikhuhlane etholakala emanzini.
Le toilet is the best masokunza enkulu. Korela umkhuhlane eminingi iyavela iyaphakama, abantu sivukela khona ngabantwana bethu lasiphila lava. Umntwana sebanjelwe umkhuhlane, sebanjelwe umkhuhlane.
Kusukela ngenyanga kaMabasa lonyaka, abantu abahlolwa eZimbabwe batholakala belomkhuhlane wekholera bafika inkulungwane ezintathu lamakhulu ayisikhombisa, i-31,705, kuthi abangamakhulu ayisithupha, i-683, balahlekelwa zimpilo. Kunani lelo abantwana abale minyaka yokuzalwa engaphansi kwechumi lanhlanu bayisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini, i-31%, kuthi abalichumi lane ekhulwini, i-14%, ngabantwana abangaphansi kweminyaka emihlanu. Inhlanganiso yamazwe wonke jikelele ye-UNICEF kanye lohulumende weZimbabwe bathi bazimisele ukusebenzisana lozulu ukuthi umphakathi uthole amanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kuhlelo Live Talk namhlanje sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-COP29 Summit okuhlolisisa ukuguquka komkhathi kanye lokufa kwezifuyo elizweni ngenxa yendlala. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima lezifuyo olwe-agritex luthi sokufe inkomo ezidlula inkulungwane ezilichumi, 10,000 emathebeleleni South kuphela ngenxa yendlala. Akasekho unkosikazi Lillian Timvios owayelilunga lebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance, wasephuma esesiya kubandla le-ZANU-PF. Izakhamizi zeMzingwane zithi seziphelelwe izifuyo ngenxa yamagodi agejwa inkampani yakwele China emba igolide kulumango. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo, nguntungamilinkumo. Lilale.